Okwakhathesi ukunzima ukubona ukuthi kuzahamba njani, ngoba umongameli uTrump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umdulo ozakhiwa emngceleni weMexico le-America. Xamvela mali ikwakho umduli lowo, yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats, on the other hand, labo bathi asifuni umduli lowo, thina sifuna ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala i-border instead okwakho umduli. So mbona ngani uTrump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe, and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ekhampena. Ngaye ngehlile kwakho umduli lowo within 2020 ubonake nasoze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini, njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga akhe iparty yakhe ama-Republicans kade bemsekela, but namuhla ngike ngabona ama-reports kulama-senators athize aseqalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulumeni kuhle esinegotiate singabe lokhu esimidawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka, I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lokuTrump.
Kambe lokho kungabe kusitshoni kumnotho welizwe?
Enothweni yelizwe le-America i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncediswa nama-branches kahulumente. Okwakhathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Amanye amabhizinisi like I said adependa ngama-services kahulumente lawo, nxa kune-shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inotho yelizwe izagcina sandayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele. Angeke waqhubeka kwesikhathi eside, ngabe izinyanga ezithize. But kumele bagcine behlala phansi, omunye kumele abe athi hayi mina lami saying I'm willing ukunegotiate. Mina mbona ngani umnumzane uTrump, nganike ama-Democrats elinye into abayifunayo njengale ethiwa yidaka yekungenisa abantwana abangena besesibancane e-America bangenwa abazali. Maybe ama-Democrats engancimilika athi all right, nansi imali yakho yomduli lowana.